Siyabonga Chris. Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuNtulikazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abenhlanganiso ye-Friends of Palestine Solidarity Movement in Zimbabwe batshengisela ukukhonona kwabo phezu kokwenzakala kwele Palestine e-Africa Unity Square eHarare.
Athi bani lo bani umsebenzi uphelela namhlanje ngilinika obungaka sibone ngani ayisiko kufanele kube khona xa sikhangela ama standards a applyayo international labor standards kule zisu.
Umphathi ntambo wezisebenzi umnumzana Nicholas Goche uhlangana labameli bezisebenzi abezCTU kanye labaqhatshi labenhlanganiso yabaqhatshi eMCOS bexoxisana ngokuguqulwa komthetho wezisebenzi. Ingcwethi zomkhuhlane wengculaza ezisemhlanganweni wamazwe omhlaba wokuhlaziya ngesimo somkhuhlane wengculaza we-AIDS conference zibikwa seziqinisa umsebenzi wokudinga umuthi wokwelapha lomkhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ye-Friends of Palestine Solidarity Movement in Zimbabwe lamuhla ibuthene e-Africa Unity Square eHarare itshengisela ukukhonona kwayo phezu kokwenzakala kwele Palestine. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingoma yosizi ehlatshelwa ma kusiyabekwa umuyi njalo engokholo lwesi-Islam kwalabo abekade bekulomkhosi owenzelwe e-Africa Unity Square ngesikhathi befola bethwele umzekeliso wesidumbu somntwana belingisela umbuthano wemfeni. Abatshengiselayo laba banikeze incwadi yezikhalazo kumlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdenda bekhuthaza ukuqedwa kwempi phakathi kwamazwe omabili athi ele-Palestine kanye lele-Israel. Abantu abedlula kancinyane ikhulu baphatheke kulomkhosi ongenwe labezinhlanganiso ezehlukeneyo okubalisa ezokholo lwesi-Islam lolwesiKristu amabadla ezombusazwe amakhulu kuleli ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai kanye lele-ZANU-PF elikhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe. Umgcinisihlalo wale nhlanganiso ye-Friends of Palestine Solidarity Movement umnumzana Tawanda Makore utshele uZulu obekulomkhosi ukuba bafuna iphele kokuphela limpi phakathi kwamazwe omabili. Lokho kwenzakala eGaza kwele Palestine uMakore uthi yikwephula ilungelo loluntu kakhulukazi ilungelo lokuphila kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaluphi ukholo ijwabu lakhe lingumpala onjani kanye lokuba ungowaliphi ilizwe. Okunye kwalokho okumunyethwe yile ncwadi yezikhalazo ikukhuthaza amalunga edale lephalamende eZimbabwe ukuba alandele inyathelo elithethwe ngamalunga edale leSouth Africa ukusola ukubulawa kwabantukazana kwele Palestine iningi labo kungabantwana labesifazane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umphathi ntambo wezisebenzi umnumzana Nicholas Goche emele uhulumende lamhla uhlangane labameli bezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU kanye labaqhatshi abakunhlanganiso ye-Employers Confederation of Zimbabwe i-MCOS bexoxisana ngokuguqulwa komthetho wezisebenzi lokuthi idale le-Tripartite Negotiation Forum libe lamandla okusemthethweni. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo utshele Studio 7 ukuthi lo mhlangano wehlulekile ukuvumelana kundaba ezimbalwa okubangele ukuthi babumbe ikomiti elamalunga amathathu ezethula izikhalazo zabo kuhulumende ngeviki ezayo.
lapho esikhuthana khona thina sibesikhangelele ukuthi nje umthetho okukhona okwamanje uqhubeke usiya phambili. Umthetho okukhona okwamanje unika ama-parties amabili, ngaba employer le-employee, ukuthi bekhulumisane bevumelane ukuthi abantu bangabhadalana imali ezingakanani. Sibona i-proposal entsha ebuyayo ukuthi umthetho kawuqume ukuthi umuntu nxa ephuma umsebenzi unikwa okungakanani. Sibone ngathi singabe sesibulala singathi ngesilungu i-spirit ye-dialogue, i-spirit ye-social dialogue, ngokuthi akusakhulunyiswana, u-employer nguye osenikwa imvumo yokuthi athi bani lo bani lo bani, umsebenzi uphelela namhlanje, ngilinika okungaka. Sibone ngani ayisikho kufanele kube khona nxa sikhangela ama-standards a-applyayo international labor standards kulezinsuku.
Ya, manje ungasitshela ukuthi yona i-TNF njengoba sisizwa ukuthi ingani yinja engelamazinyo, likuphethe njani udaba lolu kubana kube kungani kuba ngcono?
Ku-committee kadihlezi namhlanje sibone kungalankinga ukuthi kona i-TNF ifakwe ibe nomthetho, ibe lazini. So sesiza kuthuthukisa ke sikuhambise kubakhulu bethu ngomvulo. Yibo sebezavumelana bengakazi bekufake phambi kwe-cabinet.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uveza ukuthi amalungiselelo asekusibanga esiphezulu okuba kubunjwe ikomiti ezahlolisisa udaba lwezimali zamampentsheni e-Insurance and Pensions Commission. UChinamasa utshele umhlangano lintathele izindaba lamhla emahofisini akhe ukuthi injongo yale ikomiti ukuthi ihlolisise izikhalazo ezithe zaba khona phezu kwemali zamampentsheni eziphazanyiswe yikusungulwa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kuleli.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Isiphathamandla selinye lamacele MDCT elizibiza ngokuthi i-Renewal Team omnumzana Thandai Bithi uthi ukuze eleZimbabwe lithuthukise umnotho walo kufanele liqinise indlela elisebenzelana ngayo lomanyano we-SADC owe-EU kanye lamazwe e-China, UK le-Melika ngoba lingasoze liphumelele nxa lisebenza lodwa. Wengezelele wathi kufanele ilizwe lisebenzise ama-rands e-South Africa kuphela endaweni ye-dollar le-Melika njalo libe lilunga lomanyano we-Rand Monetary Union. Uphinde wagcizelela ukuthi kufanele kuqoqwe umhlangano wokunikana amacebo phakathi kukahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo, abantu makhaza, amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lawo wonke ama-stakeholders ukuze kulungiswe umnotho welizwe. Amazwi kamnumzana Bithi agcizelelwe umnumzana Reggie Moyo, esinye isiphathamandla se-Renewal Team.
Ukuqala umhlangano esilawo ngowenkokheli okuthi sikhangele ukuthi ilizwe lingapho kwakhathesi lokuthi inhlupho ezikhangelane labantu nezithembiso lezi lawa abantshontsha ukhetho abazithembisa abantu lo mumo welizwe ngendlela ilizwe i-economy owangalo, le ndlela abantu abahlupheka ngayo, ukudubo nje lemisebenzi yabantu amakhampani evalwa yikho-ke sikhangelele ukuthi sihlangane sihlaziye lokhu sibe sithuma-ke ngemilayo kumbe engingathi lezinqumo zokuthi lokhu thina besibona singakulungiswa njani. Ungakhangela-ke emveni uzakhangela ukuthi umnumzana uRobert Gabriel Mugabe ukhulume elinye ihlazo elikhulu kakhulu ukuthi umkhonomi uyalunga, umkhonomi uyaqansa, umkhonomi uyakhula, kungamanga amakhulu kakhulu angafuma emntwini omdala.
Selake lakhuluma ngalokhu ukuthi umnotho uvele uyabhidlika, kuyini okutsha libone ngani liza kufeza ngalo mhlangano?
Kuqala sikwesinye isigaba, ngalesi sihlangano sikwesinye isigaba, i-crisis of legitimacy leyi ingaqedwa kuphela uma kungaphindela futhi ekhethweni. Kodwa kungeke kwaphindelwa ekhethweni kungalungiswanga lezi zinto. Yikho thina sithi thina kufanele kube ne-national transitional authority okuyiyo eyabe ibambe intambo zombuso welizwe ngaleso sikhathi iqale ilungise zonke izinto siledubo le-constitution, constitutional crisis, silo dubo lomkhonomi, silo dubo lo-covax ukubeka kwabantu, silo dubo nje lwama-elections ilegitimacy yegovernment ekhona.
Lo ngumnumzana Richie Moyo, isiphathamandla secelele MDCT elizibiza ngokuthi yi-renewal team, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha lukahulumende olwentuthuko yezabelo lutshele amalunga ekomiti edale lephalamende ebona ngembuso yezabelo ukuthi selwanelisile ukulungisa iziqondiso zokubunjwa kwemithetho emithathu ebalisa owe-Local Authorities Bill, Provincial and Metropolitan Councils and Administration Bill, lowe-Traditional Leaders Amendment Bill. Okunenga lolu daba sikuzweni kuntathe izindaba yeStudio 7 uMavis Gama.
Esethula lumbiko lamhla phambi kwekomiti ekhokhelwa ngunkosikazi Irene Zindi e-local government, umphathintambo wentuthuko yezabelo uDr. Ignatius Jombo uveze ukuba amabhili la womathathu aselungele ukusiwa edala labaphathintambo ele-cabinet ngemva kokuxoxisana phakathi kwenhlanganiso ezehlukeneyo. UJombo uveze njalo ukuba nxa ezaphasiswa kuzaphathisa ukuba abogatsha lwakhe babhidlize izakhiwo ezakhelwe endaweni ezingekho emthethweni. Ukhuthaza uZulu ukuba afunde ukulandela imithetho hatshi okuthiwo ngabezombusazwe ethi kwenqabela ugatsha lwakhe ukubhidliza izakhiwo ngoba lokhe ingakalungisiswa imithetho ukuze ihambelane lesisekelo esitsha sombuso. Kodwa abakhulumisane le-Studio 7 bathi bamangaliswa ikwenza kukaJombo. Omunye walabo abatshengise ukukhathazeka ngumnumzana Gosana Dlamini oyisakhamuzi seHarare.
Ministro esengilazi ngesokuthi kulamanye amakopa apho ngivumbuluka nje okungazisisekiyo, abantu kumele baqale basole, bengaphongukuwela nje kuzo zonke izinto. Bake bagcina ukuzimadlana kwabo, baqale bekhangelisise ukuthi izinto lezi zimqotho na. Ngoba iningi sika silahlekelwe izimali esizisebenzise kweminyaka leminyaka, sidubeka sigcina imali zethu.
Kulezindlu ezedlula inkulungwane ezilithumi lane ezibikwa zakhelwa endaweni ezingekho emthethweni, uhulumende athi kumele zidilizwe njalo abanikazi balezi zindlu kumele babhadalele indleko yokudilizwa kwazo kodwa bazaphiwa ezinye indawo zokwakhela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ezimela abathengisa ezitaladeni lamabhizinisi amancane sezisolwe kakhulu ugatsha lweZimbabwe Revenue Authority ngokuthi abantu laba sokumele babhadale imithelo. IZimra iphakathi kokulwisana lamakampani amaningi njalo agoqela amabhanga ngokwabambela imithelo ngamandla. Lolu gatsha lubikwa soluhlasela ngamandla ludinga imithelo ngoba uhulumende engelamali. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela amabhizinisi amancane eZimbabwe Chamber of Informal Economy Association unkosazana Debra Mukasa uthe kabasoze bavume ukubhadala le mithelo ngoba bengelayo leyo mali.
Thina njengenhlanganiso ezimele yodwa eyabantu amalunga azisebenzayo sithi cha asivumelani lokubhadala umthelo ngezizathu zokuthi one, i-informal trader kayilandawo enhle yokuthengisela. Asi abana la mali, i-capital yama-loan yokuthi bezivuse kumabhizinisi. Bayenza amabhizinisi okuthi okuthatha okuzuza imali esandleni idlulele ezigqokweni, idlulele ekudleni, idlulele ezikulufizini. So ukuthi bengathekswa, angiboni ukuthi igovernment ingabathekswa. Ngithi cha, kukho lokhu ithekswa. Njalo bona ama-informal, i-government ingathekswa njani umuntu vele ozihluphekelayo, olokuyimbijanyana ozama ukuzisiza. Ngabala mali eqondileyo ukuthi ingathekswa.
Eliza, thatha manyathelo bani pho phezu kwalolu daba?
Sesesizamile, sinaliphetition ebhodayo kuma-informal traders esichasisayo ngakhona lokhu ukuthi i-tax iyavela ngaphi. Njalo njengobana sivele sithekswa ekuthengeni izigqoko, ekuthengeni ukudla, siyabhadala ebhoda, siyabhadala athekisa umuntu kangaki. So kunjengokuthi ama-informal afakabili njengomkhobo.
Ukuhambisa izimra emthethwandaba ayisiyonto elicabanga ngayo yini, ngoba sesibonile amanye amankampani ehambisa lolu gatsha emthethwandaba.
Thina esikuyenzile ukuthi siqale siqoqisane layo igovernment, siyibonise nembono yena le engikhulume ngayo ukuthi abantu informal vele kayila mali ezikhwameni, ukuthi sizokuthi yena ubaba wethu njengegovernment uthini ngakho. Then singezwa kungela nto impumela eqondileyo, yikho lapho esingathatha khona amanye amanyathela ukuhambisa emthetho endabeni. Njalo thina njengama-informal ukuthi sihambise igovernment njengobana izafuna imali, kumbe nisihambise ukuthi kuye emthethwandabeni, so kuzafuna izimali. Njalo izimali zankhona ziyaphuma ngaphi njengobana nisitsho ukuthi informal kayila cent esikhwameni, imali abanayo yona leyo edeti.
Unkosazana Debra Mokasango wenhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Association sixoxelaye ekobulawayo.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho we-Studio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lwe-Studio 7 hatshi kuradio kuphela loba ebulenjini, kodwa lakumakhalekhukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa use-South Africa 27 105 916 467. Ngizaphinda njalo, 27 105 916 467. Kuthi kulawa abaseBhilithane zithi 44 203 519 1338. Labo abaseMelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kholisa umsakazo wakho we-Studio 7 kuradio ebulenjini ecingweni loba kumakhalekhukhwini. I-Studio 7 ngeyakho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Southern Africa HIV and AIDS Information Dissemination Service, i-SAFAIDS, unkosazana Louis Chikandu, uthi okumqoka okukhulunywa ngakho emhlanganweni wokuhlaziya isimo somkhuhlane wengculaza emhlabeni jikelele owe-AIDS Conference owenzelwa eMelbourne kwele Australia yikuqeda ukubandlululwa kwabaphila laleli gcikwane. UChikandu uthi ingcwethi zomkhuhlane wengculaza seziqinisa umsebenzi wokudinga umuthi wokwelapha lomkhuhlane.
Indaba eqakathekileyo engathi iyakhulunywa kakhulu yindaba yokuthi singenze njani ukuze sithole umuthi wokuthi selaphe, ukuthi siqede umkhuhlane. Okwakathesi lamaphilisi lawa anathwa ngabantu abaningi, kodwa la maphilisi akaqedi umkhuhlane, ayenza nje ukuthi umuntu aphile kuhle. Manje njengoba sibona ukuthi abantu baningi abafuna amaphilisi lawa, kuqakathekile ukuthi ngabe kuyatholakala umuthi wokuqeda i-HIV. Yikho kungathi ama-scientists kade ekhuluma ngakho khonoko.
Lo bekungumqondisi wenhlanganiso ye-SAFAIDS, unkosazana Louis Chikandu ekhuluma ecingweni ese-Melbourne kwele-Australia.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM, lawe shortwave 12080 laku-15775 kHz, kanye lasebulenjini ku-www voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Lamhla sikhangela isimo sabokholo lwesi-Islam eZimbabwe. Abokholo lwesi-Islam bathi amasiko abo kanye lemikhuba yenza baphile impilo engcono, babe lokuthula phakathi kwabo njalo bakhonze uThixo weqiniso lanxa nje iningi emphakathini lingayizwisisi imikhuba le lokuthi ivele yenzelwani. UNothando Sibandayo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi nxa lisizwa ngokholo lwesi-Islam licabanga udlame, licabange impi yabo engcwele abayibiza ngokuthi i-jihad, kuthi abanye bacabange abantu abanjengo-Osama bin Laden kanye lokubhidlizwa kwezakhiwo kwele Melika ngompandula ka-2001. Ukungazwisisi lokhu kwenza iningi labantu lesabele khatshana, njalo kuvamile kulabo abasebenzisa indizamtshina ukuthi babe madolonzima lapho bethe bahambisana lomuntu walolu kholo. Abokholo lolu bathi kwesaba ukukhona kubangelwa imisakazo esuka ithathe abantu abalodlakela abangalandeli amasiko lemithetho esi-Islam ithi yiyo indlela okuqhutshwa ngayo linkolo. USheikh Bilal Gwenzi o-Islamic Information Society uthi indlela eqondileyo ye-Islam ngeyokuthula kulowo okhonzayo, ukuthula lalabo ahlalisane labo kanye lokuthula loNkulunkulu. Uthi ukholo lolu lugxile kunsika ezihlanu okuyizo ezitsho ukuthi masiko bani njalo mikhuba bani elandelwa ngasiphi isikhathi. Wengeze esithi enye yensika lezi ngumthandazo ongaphonguphathwa nje kodwa ule mikhuba yokugeza elandelwayo umuntu engakaqali ukuthandaza.
Iswala kutsho khona ukuthi umthandazo. So uma singakaqali sikwenza umthandazo nalo oweswala is a condition ukuthi kumele sigeze ubuso. Sesigeze ubuso, sesigeza izandla, size siyofika kuma elbows. Starting from the right, then senze ni left, so unxele. Sesiphomba ukudlulisa isandla esimanzi ngapha ekhanda. Sesiqede khonoko sesigeza ni inyawo. Size siyofika engqakaleni. Ngoba yena uNkulunkulu nguye watsho njalo kuQuran.
USheikh Gwenzi uqhubeke esithi omunye njalo umkhuba we-Islam ongenye yensika zokholo lolu yikuyavakathela edolobheni leMecca. Uthi kujwayelekile ukuthi abantu bathi kulezithombe ezikhonzwayo eMecca, kodwa akunjalo ngoba indlu abathi kwaqa kuyo ayilalutho phakathi, yisikhumbuzo nje sobudlelwano bukaNkulunkulu lo-Abraham.
Akulanto eyabikhona endlini nalena. So akulanto anything phakathi ku-empty. So abula enye into esiyikhonza ngoba abanye abantu bahamba yokhona ukuthi ama-Muslim akhonza izithombe ezingu-360 but engazange angene ukuthi abone ukuthi kulani. Ehe, abantu kudala babekhonza izithombe, bagcina sebezifakile izithombe phakathi lapha. Kodwa kuze kubuye uProfethi Muhammad esethunywe uNkulunkulu wafika wakhiphisa konke khonokuyana, so wakusela zithombe abantu abasakhonza.
Umnumzana Edmond Liziyo olikholwa lesiKristu uthi yena vele lolukholo kuye ngolobudlwangudlwangu ngoba uvame ukuluzwa lapho kuthe kwaba lodlakela oluthile endaweni ezijiyeneyo zemagumbini amane womhlaba.
Nxa ngizwa ngokuthi Islam, engqondweni yami kuhle kufike umuntu olodlame, inkolo elodlame engafuniyo ukuthi abantu bekhululeke ekukholweni, efuna ukuthi yona nxa iyazakale njengokholo oluyilo futhi laba abamelana lokholo lolo becine be ababaphathi kahle, babahlukumeza, bebabulale kwesinye isikhathi ngokuthi abahambelani lo kholo lwabo.
Owesifazana uNkosikazi Silethokuhle Ngwenya ongasokholo lolu uthi imikhuba angayithandiyo ku-Islam indlela omama baphathwa ngayo. Uthi kuthiwa bavunyelwa ukukhonza labesilisa njalo abanye batshona bezivale ubuso okungenziwa ngabesilisa. Uthi phezu kwalokhu kulomkhuba lo wokubulala abantu ngamatshe ikakhulu abesifazana lapho bebanjwe besephula umthetho. Uqhubeke sithi konke lokhu kwenza esavele khatshana ngoba limikhuba eyesaba lapho ukungavunyelwa khona ukona.
Omama lokhe bencindezelwa kakhulu ngoba amalungelo abomama lokhe engekho kulolu kholo. Singakhangela even lesibuzwa ngaze kungasilo qinisa ukuthi omama bala mvumo yokuya enkonzweni zakhona uhamba obaba kuphela. Kanti futhi lokuthi umuntu engabanjwa esenza okungayisikho uyabulawa kwenza ukholo lolu lwesabeke singafisi ukuthi lusondelele.
Unkosikazi Rita Phiri okholo lolu uthi abantu besaba umnyama ongelampisi ngoba akuphonga ubulawa abantu mahlayana nje. Uthi ukugqoka kwabesifazana kutshengisa indlela abahlonitshwa ngayo hathi ukuhlukunyezwa kumbe ukubandlululwa. Uqhubeke esithi isiko lokuvala ubuso alibanjwa ngamandla kwabesifazana lo lalowo uyazikhethela ukugqoka iveyili le ebizwa ngokuthi hijab. Wengeze esithi abesilisa labo kumele bagqoke izigqoko ezivala inkaba zisiya ngaphansi kwamadolo ngoba leli lisiko elifundiswa yiQuran.
Awumelanga ezithathe njengecommodity ukuthi usemsikini njengamatamatisi uhlala ukudisplay kube wonke umuntu ofunayo uyabethi ukuthatha kuthi hhayi umuntu wesifazane kumele abantu bethu bengambona ngamjiya. So ku-Islam indlela egqokwa ngayo ngabomama ukuthi umzimba wakhe wonke uqakathekile. Umzimba wakhe wonke i-secret uqakathekile. So kumele evaleni umzimba wakhe wonke uma ehamba in public.
Umnumzana Eric Mtabali owazalelwa kukholo lolu elabazali abadabuka eMalawi uthi ukholo lwe-Islam akusikholo kuphela kodwa indlela abaphila ngayo. Uthi ugwalo lwabo olungcwele iQuran ilemilayo yokuziphatha kumpilo nje yansuku zonke. Uthi yona iQuran ayibanjwa umuntu engagezanga izandla njalo ayibekwa lutho phezu kwayo. Wengeze esithi imilayo le iphatha ukuthi umuntu ungena njani esambuzi, aphume njani, kanye lokuzihlanza ngoba ukuhlanzeka komzimba kuqhakathekile kunkolo le njengokuhlanzeka emphefumulweni.
Masi sike ngesandla sokudla, masi ngena esambuzi singena ngonyawo luka left, masi phuma siphuma ngeright. Uma singangena esambuzi kumele sizihlanze ingcekeza yethu ngamanzi, ngiqedula amanzi umbe ngangicithi iqhodi ukhipha ingcekeza emzimbeni uzikanye ngamanzi. Even ungaqeda ukudla kumele uqhuphe amazinyo. Bayisifundisa konke khona.
Insika ezihlanu zesi-Islam eziphethe lolu kholo kanye lemikhuba lamasiko akhona yikuvuma ukuthi kulo nkulunkulu oyedwa umprofethi uMuhammad wayeyisithunywa sakhe. Insika yesibili ngumkhuleko ophathwa kahlanu ngelanga, esithathu ngeyokupha abaswelayo imali yakho eyisilinganiso phose okuthathu ekhulwini, i-2.5% yemali yonke oyithola ngomnyaka. Insika yesine ngiyokuzila ukudla ngenyanga yeRamadan bese kusithi insika yesihlanu yikuyafika eMecca. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunothando Sibanda.